Dr. Derek Matsika oyingcwethi ekwelapheni izitho zabesilisa uthi imvukuzane ehlasela umthambo othwala umthambiso lenhlanyelo yabobaba iyelapheka ingaphaniselwa, kodwa uthi ingaphuzelwa isichamele ezinye izitho zomzimba kuba nzima ukuyelapha.
Umkhuhlane lo umkhuhlane obamba wonke umuntu ole prostate, kutsho ukuthi umuntu wonke ongubaba, kodwa umkhuhlane uyazibuya ngokukhula and umkhuhlane futhi oyenza ukulandela imuzi asithi imuzi sinalokhu esikuthiwa esithi ngama-genetics. Umkhuhlane lowo usungumkhuhlane esithi uphezulu umkhuhlane yonke yemvukuzane kubobaba. And bobaba bonke aba-40 nxa sithi commonness kumbe sithi i-cancer evamileyo esithi i-prostate cancer. Into embi yomkhuhlane loyo ukuthi eqiniseni nxa ulayo usaqalisa awulayo uthole ukuswasa emzimbeni. Ungabona sulokhona ukuzaza sesithi silama-complications sithi i-advanced cancer.
UDokotela Matsika uthi izibonakaliso ze-prostate cancer azibonakali uma iqala, yikho bekhuthaza ukuhlolwa kusasemasinya.
Now abantwana bazakuthi manje ngizabakwazi njani ukuthi leyo mvukuzane leyo kumbe hayi. Okokuqala ukuthi kulo muntu owaba nemvukuzane yini, whether yona ngokwayo le sithi prostate cancer kumbe imvukuzane yabomama leyo kuthiwa i-breast cancer. Zizathotha umama umama le-breast cancer uyazi ukuthi umntwana laye ongumfana engaba ne-chance othelelani ibe le-prostate cancer. 32 ijust yangkhona ithatha isikhathi, just a simple blood test esibiza sithi GSA ngesikhowa thi prostate specific antigen, that's the most important yina leyo ujesti ungaba ne-chance yemvukuzane kumbe nathi. Nabo le chance zenhlokhekile ukuthi besingayenza ama-test amanye sisiya phambili, kodwa nxa ngala chance ayo ungakhululeka kube yitesto yenza kumbe kanye ngomnyaka.
UDokotela Nkosilathi Chabalala yena uchaza izibonakaliso lokwelatshwa kwe-prostate cancer.
Number one i-BPH esiyibiza kuthiwa i-benign prostatic hypertrophy. So uma sithi benign sithi ukuthi sisho ukuthi indawo i-cancerous or non-cancerous, bese kuba i-prostate cancer. Once leyo prostate iyaqala yakhukhumala iyaqala ikunikeza izinkinga, because njengoba nje kundlula leli payipi in between in the center of i-prostate lele likhipha umchamo-ke from isinc, kube khona ukuthi umuntu mama uyakhanula njengoba adusho, kuba khona i-post urination dribbling and sometimes uzongazathi awuqedile ukuchama, bese kuba khona inkinga-ke enkulu-ke ukuthi izinso ziyaqala ziyalimala because ungasaphumi ngendlela, build up i-pressure, so pressure i-translateka eyinsweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bheki Nkosi Nkiwane uthi wake wahlolwa imvukuzane ye-prostate.
Ngahamba ngahlolwa i-prostate cancer ngisengisa-48 years, kodwa bayifumana manje sengile-56 years. Udokotela owangihlolayo wathi sengilayo njalo uyalapheka ngoba isaqala.
Uqhubeke wathi ubehlala esiyahlolwa yaze yatholakala eseleminyaka edlula ama-50.
Ngakho ngikhumbuza abesilisa ukuthi bayehlolwa ukuze bahlale besazi isimo sabo, ngoba ungacabanga ukuthi njengoba wahlola ule 40 years kuye ukuthi vekasozobela. Nango-ke ngasengile-56 sengilayo, so sengiyahamba-ke ngiyohlolwa. Futhi kukhuthaza abantu bonke besilisa ukuthi hhayi, lanxa ngoba wayehlolwa wahlolwa ingekho, uyela uyohlolwa ngoba iyalapheka nxa isencane.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ephethe ezempilakahle eye-World Health Organization i-WHO ithi eleZimbabwe likusilinganiso se-14 kumazwe womhlaba abhekane lobunzima bemvukuzane ye-prostate cancer. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.